umsakazo we-Studio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zinduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi eziningi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yi-full armyworm kanye le-webworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi be-agritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfulo lwezi. Ukhansila wesiqintini sekathethethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umumbu, abantu ihlanyelo bayithole nzima, beyithole nzima nje kunjalo ihlanyelo sekunobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu uyabanika umuthi owenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukagatshompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa liqhele sitshaya amabele ukuthi virathe nokuthi sesiqasha kutho ukuhlanyela kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi sihambile nasingahlanyela kathesi akula sivule esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Kusemdlaleni okokuthi ngoba kasibalise kakuhlela kuhle.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla usanda kusungula umumbu wakho lokuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla ucabange sekudliwe kusasa futhi ucabange amanye amagodi akhona sina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini njalo le ndlala ikhulile besiphila ngokuthengisa uludi. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe sekungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamshiya lo bani.
Ngenhlupho ezifana nalezi uKhansila Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye nabalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala i-El Nino ebangelwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcweti zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo izadala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange ngingunokuthaba Dlamini.